Nxa sinanzelela akwatshintshi lutho, siyakwazi uhulumende ubekhanya ethembisile kuliviki ephelileyo sithi yena engxenye kwinsuku ezimbili ezintathu khonapho kungolwesihlanu besikhali ukuthi thinengxenye namhlanje imumoya usubuyele lapho kukhona imota sezizinathela nje. But iqiniswe ukuthi ungabhoda emagarajini sinanzelela ukuthi amalayini elo kenjalo kulamanye vele amagaraji angelalayo angela mafutha kumbe i-diesel kumbe i-petrol. Lama amagaraji otholakala khona amalayini akhona ayisabeki, ungaze ungene ngapha emalokishini ungene ngapha phakathi edorobheni ngapha i-city center ngamalayini kuphela. So-ke iqiniso elihle ukuthi vele abatshintshi lutho and bakhona abanye abantu vele abakhala abayo abafuna lawo mafutha abadonda ukulayana ngenxa yokuthi indeni zakhona zinde kangaka. So okuyiqiniso ukuthi asisakwazi ukuthi njengoba uhulumende wasithembisa kodwa kuphenda kwenzakali. I think ilokho sesihlupho sesiswalalo abantu ngabona bagcina bengasathembi uhulumende esilayo ngoba nxa kuyukuthi umhlonishi uminisi ekhuluma ulutho ethenisa abantu kungenzakali abantu bayaluza i-faith kuleyo uhulumende esilayo eZimbabwe kathesi.
Sixoxelaye umnumzana Gumbo uthi yena kufanele ukuthi ngabe sokulungile kathesi basawaba.
Mina angisoze ngikukholwe ngoba asiyonkulumo yokuqala leyo. Uzakhumbula ukuthi sokungamahlandla lambalwa uminisi ofana naye esitele sithi hayi amafutha kunje kuzabe sokuright kunje kuzabe sokulungile kuzabe sokulungile kungelalitho likhona. So-ke uthi kukhoyo lokho ayisikho nxa amafutha ekhona kanti kungani bengayoya bangene emagarajini wonke abantu bengalayeli. Ngoba kathesi yanazelele ngaze wathole wathola emagarajini athe cha 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 ikhona amagaraji wonke. Khonoko kuyatshengisa ukuthi ungabona kunjalo angikukholwa mina ngoba kuyakhanda amafutha wakho. Nga amafutha akhona ngayangena emagarajini wonke sesiwabona abantu bathenge bangalayini. Nga abantu belokhu belayina vele asikukholwa lokho njalo ngiyaphinda futhi ukuthi vele asiyenze okokuqala lo hulumende okhuluma izinto angazenziyo. So-ke sithi uminista kangakhulumi kathule kodwa sibona amafutha esekhona yikho sisakholwa ukuthi wakusho kuyiqiniso.